Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo omhlaka 11/2021 ngoprofetess Jeremiah yendabeni zethu lamhlanje.
Sithe sisifika ke sisiya kuvillage okuthiwa kotsharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakhwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo namhlanje.
Izakhamizi ziyalile azivumelani layo kulezi zathu. Okwakuqala, they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyakuqala andubana sivume kule ibhajethi ka-2022.
Izakhamizi zakobulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamunicipala walelo dolobho ebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Amantombazana asakhulayo ahlala e-trainings kobulawayo athole usizo oluvele kwinhlanganiso ezimeleyo e-My Sisters Keeper olwempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulwe kakubi emashingo lamhlanje emini ngabasakhulayo abanakanelwa ukubana ngabezanu PF. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni olotshwe enkundleni yeTwitter, isikhulumeli seMDC Alliance uNkosazana Fadzai Mayere uthi abasekeli bezanu-PF balimaze iqula likaJamisa elikade lisiya emaswingo lapho bekumele ayihlangane lenkokheli yalesisabelo. UMayere uthi abantu laba baqale ngokuvala imigwaqo ngezigodo emangweni owesharumbila bevimba ukuhamba kwezimota zabe-MDC Alliance andubana babhaxabule kakubi abantu abakade besezimoteni esithi abanye babo abatshayiweyo base sibhedlela sikhuluma nje. Umsekeli kaMayere umnumzana Gift Ostalo Siziva yena obeyiphekezela uChamisa uchasise ngokwenzakale emaswingo.
Sihambe lo mongameli ukuyahlangana le labantu esihlangana labo ngaphansi kohlelo lwe-Citizens Convergence for Change lapho esihlangana khona lamavenda lamatitsha labantu bonke abatshiyeneyo esibaqoqayo ukuze silungiselele indaba yokubana izizukulwane zeZimbabwe zibe lomanyana ukuthi ilizwe leZimbabwe liye phambili. So sithe sisifika ke sisiya kuvillage okuthiwa kotsharumbira, yikho lapha ke imota ke zakamongameli ezathakhwe khona ngabatsha labanye ke omama labo baba ke abaya bebethwele amamatshedi lezingqamu lamatshe.
Uthi kodwa uChamisa akazange athintwe ngoba ubengakafiki kuleyo ndawo ngesikhathi kusenzakala lokhu. Uthi abantu athi ngabasekeli bezanu-PF abangaba ngamakhulu amabili bebexabalala besithi uChamisa angeke aba lomhlangano emaswingo ngoba nguye owathuthezela izijezo zomnotho elizweni. Uqhubeke esithi iningi likaZulu liyakwazi ukuba uChamisa nguye umkhokheli oqotho kungakho abezanu-PF bezama ukuvimba ukwenza umsebenzi wakhe.
Ngiphumise mina izithombe ezitshengisa ke ukubana ke imota zikapresident zitshayiwe njalo ke lawo abagcina upresident abesecurity bahanjiswe esibhedlela. Ngikhuluma njengamanje lapho ke aba-attacke khona imota kamongameli okutshengisela ukuthi abantu laba bebezimisele ukubana ke belimaze umongameli webandla le-Movement for Democratic Change. But thina siyaphambili siqhubekela ke ngohlelo lwethu elokuthi sihlangane ke labantu abatsheneyo ukuze siyakhilizwe siyephambili. Yikho ke okwenzakalayo nxa likwazi ukuthi ubana ke uJoshua Nkomo wahlangana lezo nhlupho.
Kule mfanekiso lamavidiyo aphume enkundleni zokuxhumana ezebulenjini aveze lokhu kusenzakala kodwa kungacaci ukuba abantu laba ngabasekeli bezanu-PF loba hatshi. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe kungamanga ukuba abasekeli be-MDC Alliance batshayiwe esithi lokhu bakwenzele ukutshengisa ummeli we-United United Nations unkosikazi Elena Doan ozabuya kwele Zimbabwe ukuzozibonela ngawakhe isimo esidalwe izijezo zomnotho uhulumende athi zethezwa ilizwe ngamazwe angentshonalanga. Kodwa omunye wabasha weZANU-PF emela iqula leDCC ubandlaleli umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakale emaswingi akulani leZANU-PF.
Ukuthi abantu bengachayana bebodwa besenza ipolitics zabo ezokulwelana amabizo lento zabo abazenzayo phinde bethi iZANU-PF yenza njalo kusuka kusenze thina siswele ukuthi kanti bamini kuleni ngaphi. Bathi nxa bebizana berecallana from parliament bathi thina iZANU-PF yenza khonokho, bethi nxa bechayana njalo bethi iZANU-PF yenza lokho. Yonke into nje yenzakala ebandleni labo sebesithi iZANU-PF. Asisakwazi ukuthi thina iZANU-PF ingena ngaphi kubudlwangudlwangu esingundengundi esenzakala epathini yabo. Hayi, thina asingeke sakhuluma anything ngendaba leyi ngoba yibo abakwaziyo kade lokwenza khona ngale mashingo lokuthi kade besemashingo ambone ukuthi ibandla lingabe lile ndaba lakho, ngoba iZimbabwe indawo edemocratic evumeza wonke umuntu ukuthi ayenze akufunayo.
Unkosikazi Elena Doan uza kwele Zimbabwe mhlaka 18 wayona lenyanga lapho azahlala khona amalanga alithumi ebona isimo selizwe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi utshele intatheli izindaba ukuba kabakatholi umbiko ngalokho okwenzakale emashingo. Ibandla leMDC Alliance lithi ukuchaya kwabasekeli balo lokhu kungenxa yokuba uhulumende weZANU-PF uyesaba uchamisa ngesikhathi ilizwe selungisela ukhetho olomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku shortwave.
Je kusiya chona usuku lwayizolo, inani labakade sebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe lokhu lolubhubhane lwaqhamukayo nyakenye bese likunkulungwane ezedlula ezilikhulu 131,796, okugoqela abantu asebegule basila kulomkhuhlane kunkulungwane ezedlula ikhulu 125,228, kwafa inkulungwane ezedlula ezine lengxenye 4,637. Kunje leZimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane ezimbili babo 2.4 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke omabili. So elwela amalungelo oluntu eye Women Institute of Leadership Development leza kamizi za uBulawayo eye Bulawayo Progressive Residents Association bahlangene lamhlanje eBulawayo Club behlaziya uluhlu lwendleko kamunicipal walelo dolobho ebudget yomnyaka ozayo uka 2022. Anastasia Ndlovu we Studio 7 usethulela lolu daba ekuBulawayo.
Akhamizi zakoBulawayo ziyalile ukwamukela i-budget kamunicipala yomnyaka ozayo, zisithi ukuqansa kwesilinganiso senhlawulo yemithelo ngamakhulu edlula amabili ekhulwini i-216% sikhulu kakhulu, njalo iningi labo baliyenelisi ngoba iholo labo liphansi kakhulu kwabalutshwana abaqhatshiweyo abanye bengabazisebenzayo. Isakhamuzi sakoBulawayo ohlaziya ngezomnotho umnumzana Ntokozo Chuma uthi ukhansili kazame elinye cebo ukubuthanisa imali.
Irate le abayifakayo ye 216 inenge kakhulu nxa ingaphoswa isiphoselwe ebantwini kawo kanye esikucabangelayo thina njengabantu abacobongola ngezomkhonomo welizwe, sithi nxa bayehlukanise ngezigaba ingabuyi ka-1 ngemva kwenyanga ezine ibikhwela ngezigaba ngezigaba kuyaphushina ama-residence kulokuthi kuhle kukhwele ka-1. Ungakhwela ka-1 kulakhona lokho okwethusayo emuntwini ukuthi ngizayenelisa kumbe ngingenelisa. Umuntu ahlabulawe yi-depression.
ugcina isihlalo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi uZulu kazange efake imibono yakhe kubudget ka 2022.
Ibudget yakabulawayo ka 2022 ikho libona sihlangene lapha silama councillors lama stakeholders ama residents iyayidinga ukuthi kulokunanzelela ukuthi iconsultation ayizange ibe leyani yafinyelela abantu bonke. Ngokunjalo ke lathi njengabantu esingabe sidinga olunyulwazo olungaphandle lama councillors bananzelayo nje wathi laba so ma technocrats so ma experts undaba ze budget. Kuyiko sidinge I expect ukuba nayo kuyizochubunga ibudget ebantwini sicokisane ngayo bese sibona ukuthi nxa sithi iqondile sibe lezizathu nxa siyaqondanga sibe lezizathu yikho ke sibona sikhona lapha and leqiniso ukuthi ngemva kwalomhlanga uzaphuma kube segcene ukuthi kambili ibudget ngaba njani qhubeki siyaphambili.
Isakhamuzi sakobulawayo uKethiwe Chuma uthi ibudget ka 2022 bayalile njengezakhamizi.
Izakhamizi ziyalile asivumelani layo kulezizathu. Okwakuqala they should have given us a budget review kuqala sabona ukuthi basebenze njani kule imali ababevele beyicele kuyaqala andivana sivume kule budget ka 2022 and njalo I percentage abakhweza ngayo it's way too much. Izakhamizi vele zehluleke ukuthi zibhadale yona le the current one engakakhwezo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo esihlala ku ward 5 unkosazana Sarudzai Nyandoro uthi bajikelwe I budget
indlela esinikezwa ngayo I budget indlela eyokusijikela I budget so at the end of the day no one understands what goes on here. Akula okwaziyo ukuthi I budget le ihamba njani isuka ngaphi yanga so ekugcineni umuntu wonke uyalwisana le budget ngoba asikwazi ukuthi kuphakathi kwe budget kulani.
Ukhansela ka ward 17 emele lo ward 19 unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi I budget ibuye kwangabi lokuzwana phakathi kwamakhansila lenkokheli zekhansili.
Ibudget ka 2022 ifike ngesikhathi njalo ibuye sangazwanani sisekhansilini kubangelwa ukubana besiqale sikhangele ukuthi singamakhansilas presentwa kithi sicubungule ingakayi ebantwini kodwa ngendlela yokuthi sithe sisakulungisa lokhu sabona council management sikuflyte kuma WhatsApp kuma constituency kuma wathethu sayithatha sazi ukuthi abantu bathini kulokho abantu bakwala bathi hhayi bayamukela.
Umsekeli kameya wakobulawayo uCouncillor Mlandu Ncube obekhona emhlanganweni lo ucele ukuba izakhamizi ukuba zisebenzisane labo councillor balungisise ibudget le.
Ibudget sithi hhayi zakhamizi asibambaneni sithuthukise ubulawayo sibone namhla into engaziyenzakala ukuthi amakhansela ayacela labo abazi ngezomkhono ukuthi beyihlazi sesiyihlazile hayi sesizwene nelezakhamizi okusho ukuthi sesisayenza khona kwesikuzuleyo khonapho.
Ibhajethi kabulawayo eyomnyaka ozayo oka 2022 iqakathekisa umsebenzi wamanzi lapho eyabele khona amadola edlula ibhiliyoni eyodwa 1.164 billion. Uhlangothi lwezempilakahle kufakwe amadola lawo edlula ibhiliyoni eyodwa 1.207 billion. Emsebenzini wokudonsa kwamanzi angcolileyo laphuma ezambuzini kufakwe izigidi eziphose zifike ibhiliyoni i-941.5 million. Emsebenzini wezindlu kufakwe izigidi ezedlula amakhulu amane amadola i-402.6 million. Umunisipali wakobulawayo wethule ibhajethi ayihlelileyo yomnyaka ka 2022 yamadola angaba ngamabhiliyoni ayi 16,834,864,215 billion. Esola izakhamizi zisithi imithetho yokubhadalela leyo budget kayizenelisi njalo uyihlele eyedwa engakhulumisananga loZulu njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulabanye abantu abeZimbabwe abalomcabango ukuthi awuqakathekanga kangako ukuba amabandla aphikisayo aweZimbabwe amanyane lamanye ukubumba umanyano ukuze anqobe iZANU-PF ngokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
abafisa ukubambana lamanye amabandla bathi akusoze kuguqulwe indlela okwenziwa ngayo ukhetho amabandla aphikisayo angamanyana ngesikhathi sokhetho. Ofisa ungena esikhundleni sikasibalukhulu webandla lezaphu uNumzana Mdolisi Hanana uthi amanye amabandla aphikisayo adlelana lezanu PF.
Asivinjwa ukuthi khona abantu bafuna ukunqoba izanu ngoba akhona amanye amabandla futhi lawo asekela izanu, akhona amabandla athandana lezanu. Okumele sikunanzelele ukuthi abantu kumele kubabambanise yikuthi bona bafuna ukwenzelani ilizwe ngaphandle kokuphikisa izanu. Okwesibili kwakhona izanu siyamangala vele nxa iwina ngoba umuntu owinayo angikhole ukuthi angatshaya abantu, angangena abantu ezindlini ebusuku, angabadubula. Khathi sikuvalwe labafuna ukuphikisa ngama-protest abavunyelwa kuvalwa nge-COVID. Kuyatshengisa khonoko ukuthi izanu kayela support esicabanga ukuthi layo kayifuni ukuphikiswa. Ngenxa yakhonoko ke ama elections wonke abuya eveza ukuthi izanu kayithandwa. So nxa sebe winile bona bengathandwa akulanto esingayenza. Uzananzelela ukuthi uDexter Nduna wadliwa kodwa wahamba e-court ngemva kokumemezela ukuthi uwinile wawina kwathiwa nguye owinile yena edliwe. Angikholwa ukuthi kukhona esingakwenza. Bakhona abe-MDC labo bathi sebedliwe bakhonona bangena emgwaqweni badutshulwa basuka lapho baye emakhothi bafika badliwa.
Uwanana uthi ukubambana yokuchitha isikhathi.
Ukubambana kangikholwa ke mina ukuthi kuzayenza i-court izwanane labantu. Ukubambana kangikholwa mina ukuthi kuzayenza ukuthi amasotsha angadubuli. Kodwa okumele sikwenze abantu ku-ground kababe yibo ababambanayo ukuthi babadefende ivoti yabo ngemva kokuvota. Yikho embona ngalo kungasinceda. Bayelala khona bo kuvotwe khona kubalwe kuhle labo bekhona abantu kungabi lobutsotsi kungabi lobugwelegwele. Bame lezibindi nxa kuqiliwe asingene nini emgwaqweni sitshengisele ukuthi intando yabantu kayenzakalanga. Yikho embona ngalo kungasincedisa. Ukubambana ngokwamaphathi ebandla epolitiki esikhathini esiningi angikhole ukuthi kuzaphathisa njengoba sibona abanye sebebambane lezano baya kuPollard kudingwa idlelo.
Kodwa uSenator Galipani Mpugeni yena uthi kumele amabandla aphikisayo amanyane.
Kule saying le ngesilungu ethi umuntu oqhubeka esenza into eyodwa kodwa ecabanga ukuthi ngaso zonke isikhathi uma yenza le nto uzothola imphumela ehlukeneyo kulaleyo yakuqala. Leyo yiyo-ke i-definition yokuthi umuntu lo uyagula ingqondo kudingengutsheni. So ungabheka sehlukene sengamaqembu aphikisanayo ngo-2018. Even before ama results yikho bona khona ukuthi akula into edinga ukuthi abantu bayenza phandle ukuthi abantu babambane. Izani ne 2/3 imajority ifaka imithetho nje eyinyo ibonayo ukuthi le mthetho ayizukuhamba ephikisana nomthetho esisekelo esawuvumelanayo. So hayi kumele amaqembu abambane aphikisanayo.
Ibandla lezaphu kukhanya engani lilakho ukubambana nele Mthokazi Republic Party kuthi LMDC Alliance lingamanyana lamanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo kodwa kusakude phambili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngiwukhipha Stube.
Ulayichoko lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe nohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye-COVID-19 vaccine. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iingcwethi zomsebenzi wezenotho ezintathu zakwele Melika ziphiwe inhlonipho yesicoco se-2021 Nobel Prize kulo msebenzi. U-David Card we-Collegian LA University of California at Berkeley, u-Joshua Angrist owe-Collegian LA Massachusetts Institute of Technology, lo-Guido Imbens owe-Collegian le-Stanford University bathole lesi sicoco ngomsebenzi wabo ukucubungula imbangela yengozi ezidalwa ngabantu benganakaneli. Inkampani yendizimashina yakwele Melika Air Southwest Airlines ibhekane lo dubo lokumisa ukuphapha kwenkhambo zendismachina eziyinkulungwane eyodwa ngempela viki edluleyo. Imbangela yalolu hlupho inkampani le ithi ikusilela la ngokungasebenzi kuhle kohlangothi lwabawondisa ukusukuma lokuhlala kwendismachina ezilindweni kanye lomkhathi obungamuhle. Abantu abalichumilane bakwele Burkina Faso sebeqalile ukuthonisiswa ngecala lokuba phakathi kwalabo abaqoqa ukubulawa kwa ngumongameli walelo lizwe uThomas Sankara. Leli cala liqale ukuthoniswa ngomvulo ngemva kweminyaka engamachumi amathathu Sankara wadutshulwa wabulawa lapho ugenqula umbuso wakhe kusihlakalo esababazwa ngabaningi ngaleso sikhathi. Ngemva kwevike kwenzakala ingozi yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ehamba phansi emanzini emkhunjini wolwandle ngezansi yesigabeni California. Isiphathamandla salelo sigaba sithi umonakalo wokuchitheka kwalamafutha awumkhulu kangako njengalokho obekunakanelwa. Abohlangothi olwe Coast Guard babika uba ngabe kuchitheke amalitha angaba zinkulungwane phose alikhulu 95,000 liters kusiya kumalitha angaba yingxenye yesigidi 500,000 liters.
Amantombazana asakhulayo ahlala eTrenton wobulawayo athole usizo oluvele kunhlanganiso ezimeleyo AMI Sisters Keeper olempahla yokusebenzisa nxa besesikhathini. Ubathabile Masuku weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso AMI Sisters Keeper eyakobulawayo isungule umkhankaso wokuncedisa abasakhulayo ngemfundiso lempahla yokusebenzisa lapho besesikhathini okungela mbadalo. Lokhu kungemva kokunanzelela ukuba ubhubhane lweCOVID-19 lusuke lwahlasela intsha ekutholeni imali yokuthenga impahla zokusebenzisa esikhathini ngoba abanye abazali behlezi isikhathi bengasebenzi kwathi abanye balahlekelwa imisebenzi okudala ukuba bengenelisi ukunakekela imuli zabo ngokugcweleyo. Umnumzana Adrian Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlelo lolo lusungule ngemva kokunazelela ukuthi abantwana abangamantombazana abaningi phakathi kodubo lokuthi njengoba abazali bengasatholi imali eneleyo sokudale ukuthi abantwana bengasatholi. Yikho ke ngasengihlala phansi labangani bami bamphathisa ukuthi nami ngenelise ukuthi ngithenge lawo maphetsi ngiqalise ukuthi mbasize.
Unkosikazi Beatrice Ndlovu umqeqeqeji kunhlanganiso AMI Sisters Keeper uthi ngokuswela abasakhulayo bengagcina bewela ezimeni ezingabafaka engozini yokudlwengulwa.
Selabo anti life kudala sane ngoba nxa sikhuluma basikhangela njengabodade wabo ukuthi uyakhuluma ekhululekile ulakho ukuthi abuze kule ndlela ezinye ezibuhlungu njalo kulamanye ama perpetrators angaba abantu abadala ongathatha iadvantage ngomntwana lwana ngoba uyaswela abona ukuthi for ipacket lamaphethi ngcono nisebenzise umntwana yena lo. So lapho siyakubonisa kumaphethi.
Osakhulayo unkosazana Nokuthula Nkomo ukhuluma ngenhlupho abahlangana lazo nxa besesikhathini.
Especially nxa singena kuma menstruation basically bakwazi ukuthi ngamaphilisi and siyadlika amaphedzi siwathola nzima abantu esihlala nabo abasebenzi sometimes lalo.
Unkosikazi Melissa Sibanda, umhlali wakobulawayo, ukhuthaza uhulumende ukuba afake ezikolo inhlelo zokuthunga okokusebenzisa nxa besifazana besesikhathini.
Nxa sikhangele indaba zokungena esikhathini ngibona uhulumende wethu esaselomlando ngoba khathesi amaphethi intengo yakhona iphezu kwe-100 bond okuyimali vele engakwaniswa umuntu wonke. So besicela ukuthi maybe siphathiswe ukuthi kumbe abantu bebe bekwanisa ukuthi bazithungele lawo i-usable maybe inhlanzi zabomama lazo nxa zingangenela khona lapho ukuthi khona zisiphathise wonke umuntu vele ongumama abe le skill sona leso sokuthunga amaphethi kumbe vele kuhle ufakwe even iprogram yona le esikole ukuthi abantwana bonke abangamankazana bayafundiswa ukuthunga amaphethi ukwenzela ukuthi bangagcini sebesebenzisa izinto ezingabafaka engozini yemikhuhlane engabe ichiyene.
Umnumzana Thembelani Sikhosana umongi uchasisa ngokubaluleka kokuhlanzeka ngesikhathi abesifazane besesikhathini.
Akufanele umuntu abekwazi ukuthi ugeza njani asuke phambili esiya emuva ukwenzela ukuthi engathathi ingcekeza evela ngemuva eyisa phambili. Okunye njalo yikuthi abantu basebenzise isepa abayijwayeleyo kanye lokufungafaki iminwe phakathi ngoba kulakho ukuletha imikhuhlane. Ukuqakathekileyo njalo yikuba lokho abakusebenzisayo kungabe kungamaphezu loba yini bakukhiphe ngemva kwamahola amane kusiya kwayisithupha. Igazi lilakho ukuthi nxa lingaphuma emzimbeni lihuge igcikwane kumbe ingcekeza. Ingcekeza le yiyo esingadala imikhuhlane.
Ngomnyaka ophelileyo unkosikazi kamongameli welizwe umama Auxilia Mnangagwa ngenhlanganiso yakhe e-Angel of Hope Foundation ebambane lebandla le-Latter Day Saints basungule uhlelo lokufundisa uzulu ukuthunga ngamalembu impahla zokusebenzisa nxa owesifazane esesikhathini. Lokhu kulakho ukwethula umthwalo wokuthenga nyanga zonke njalo kwethule umthwalo kulabo abaswelayo abangenelisi ukuthenga lawo awezitolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wezemidlalo abaqeqetshi beqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni wenguqu bakuthazwa ukubana balungisise amaphutha abawenze ngomgqibelo ukuze iqembu lama-Warriors linqobe eleGhana emdlalweni wakusasa. Kubika intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje.
Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-1 ngeleGhana ngomgqibelo wedlileyo njalo iningi labalandeli bomdlalo wenguqu bakhale ngokuba umqeqeshi uNorman Mabheza labasekeli bakhe behluleke ukusebenzisa kuhle abadlali. Wasakhulayo uThelezi Ndlovu uthi iqembu leZimbabwe linganqoba nxa kungalungisiswa ukumiswa kwabadlali enkundleni.
Ama-Warriors kumele alungisise from the back laphana befaku umnetsi and teenage Hardeb, I think bengakhomba enawele. Then ku-right back I think is the problem njengoba labona laphana uDarikwa wayenze enye iphasi ayengekho right yagcina ikhozi ukuthi ibe yigol. And then sibe sesizabuya ku-midfield asila playmaker ocreatayo laphana. If we are losisa khona lokho engichoyo ndiyethemba ukuthi bazayiwina. Plus up front Doksibtiza and Knowledge Bzona they did well.
Ngomgqibelo abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bamangalise uZulu ngendlela abamise ngayo abadlali enkundleni kanye lokuchiya phandle abakwenze uTeenage Radebe yena odlala mihla yonke kuqembu lakhe elizweni lase-United States of America waze wangena umdlalo ususiyaphela. Iqembu leZimbabwe lihlezi emsileni wengalane imiklomelo yeSouth Africa Group G lilemiklomelo owodwa eliwuthole lize libe ngu Chiki lobhanqa 0-0 leqembu leBafana Bafana elase South Africa. Emdlalweni walwesibili linqotshwe nge-1 kanyanga le-Ethiopia okuyimpumela edale ukuba umqeqeshi oyisizalwane zelizwe laseCroatia uDravko Lugarušić axotshwe umsebenzi. Isikhundla sikamqeqeshi siphiwe uMabheza yena obezibambe esidukwini ngomgqibelo lapho umdlalo ophele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngeleGhana nge-3-1. Kusele imidlalo emithathu kugoqela lowakusasa okumele iqembu lama-Warriors liyidlale kumkhankaso walo wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba ezaqhutshelwa elizweni leQatar ngomnyaka ozayo. Njalo kumele linqobe kuyo yonke yomithathu ukuze liyalele lokho elilethuba elokudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Siyikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngamaranzi angamashumi ayi-9 lanhlanu 85 emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano we-One Day International ebeludlala lele Ireland. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Ireland linqobe leZimbabwe nge-3-1 ngemva kokuba eleZimbabwe linqobe emdlalweni wokuqala kwathi le-Ireland lanqoba kwemithathu elandele lapho. Iqembu le-Ireland yilo liqale ukutshaya ibhola namuhla labuthelela amaranzi angama-312 lilahlekelwe ngabadlali abathathu 312-3. Kuqembu leZimbabwe seliphendula liphelelwe ngomphako selenilise amaranzi angama-220 lama-27 lesikhombisa lilahlekelwe ngabadlali abayithoba ngunembili 227-48. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Singeke hlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla le-MGC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa babika ukubana kulabasekeli babo ababhaxabulo yawubi emashingo namhlanje. Yizakhamizi zakobulawayo zihlangene lamhlanje zihlaziya uluhlu lwendleko kamanisipala walelo dolobho eyebhajethi yomnyaka ozayo oka-2022. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah isithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.